Studio 7 namhlanje ngolwesithathu ngolwesine ekuseni mhla ka 2 kuNkwenkwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje kulokufuthelana phakathi kwebandla le MDC nemuli yomuyi umnumzana Morgan Tsvangirai kulandela ukuthi abantu bengaqoki impahla izilempawu zebandla nxa besiya emkhosini wokumkhumbula kambe lokho kuqondile na
yafala ukuthi nxa umuntu angazaphuphi edlaleli i-Highlanders kuthiwe khona kungagqokwa impahla ezimnyama lezimhlophe kulesidingo sokuthi kube labantu abaningi abavela kumanye amaqembu kodwa mina ngithi mina uPaul lukaTsvangirai impahla ezibomvu yizo ezitshengisela ukuthi wayelilunga umthungameli we-MDC
elemelika lithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usahamba ngonyawo lwakudala njalo ukhanya engazimiselanga ukuletha inguquko kwezombusazwe ngoba eqhubeka ngokuhlukuluza uZulu weZimbabwe lokwephula amalungelo akhe.
The use of state-sanctioned violence against civil society, journalists, opposition members and union leaders will be familiar to long-time Zimbabwe watchers. And it has undercut claims that the country is on a new path.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo umsakazo. Silikhumbuza ukuthi siya live streama kukhasi lethu le Facebook uVOA Indebele lapho ongabukela lolu hlelo usiphe lembono yakho. Kulokufuthelana phakathi kwamalunga ebandla le-MDC lomuli yomuyi umnumzana Morgan Tsvangirai wayengumkhokheli waleli bandla kulandela imbiko yemuli kamnumzana Tsvangirai yokuthi abantu bengagqoki impahla ezilempawu zebandla nxa besiya emkhosini wokukhumbula umoyi. Isikhumbuzo sikamnumzana Tsvangirai owabhubha ngenyanga kaNhlolanja nyakenye sizenziwa eHarare ngomgqibelo. Isikhulumeli sebandla le-MDC umnumzana Jacob Mafume uthe ibandla lakhe kalisoze lilandele isicelo lesi ngoba lizithatha njengengxenye yemuli kamoyi. Unina kamnumzana Tsvangirai wake wathi kafuni ukubona umnumzana Nelson Chamisa kungcwatshwa umoyi. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Ngikhula kube lephutha lapho ngwa njoba sizazi ukuthi umnumzana Tsvangirai wayemongameli weqembu elibhalisiweyo kuyafana ukuthi nxa umuntu angazaphuphi edlaleli i-Highlanders kuthiwe khona kungagqokwa impahla ezimnyama lezimhlophe siyazi ukuthi kulesidingo sokuthi kube labantu abaningi abavela kumanye amaqembu kodwa mina ngithi mina uPaul lukaTsvangirai impahla ezibomvu yizo ezitshengisela ukuthi wayelilunga umthungameli we-MDC ambona lapho kuphambanisekile kabayekele abantu bagqoke impahla abazifunayo nxa ungowe ZANU PF ufuna la ukugqoka impahla yeZANU PF angikhulu ungawaliswa kodwa kube liphutha lapho
ngokubona kwakho kuyini okungakwenzakala
phela njengoba sisho ukuthi engxenye isizathu sokuthi kubuye umuntu wonke ngoba ngizwe bona abakhuluma eredweni besithi bona umzana Tsvangirai waba lilunga likahulumente engu prime minister kusho ukuthi umongameli esingathi yi-national leader owayengelamanga kwelinye kodwa ngaye ngumuntu weZANU PF olanjwayo khathesi ngaye lokho kungakhulunywanga so abantu be-MDC bangazihluphinge izingulamsebenzi kabayekele abantu bazigqokele impahla abazifunayo ukuthi wayengu-national leader akulamsebenzi uPaul i-brand iqakathekile umbala obomvu kawugqoke
siyakhumbula ukubana ngesikhathi eze-FA uTsvangirai kwaba lokuphoxana phakathi kwemuli kaTsvangirai kakhulu unina ukuthi ayisizo na inkulumo ezinjalo esezibangele khona
singasazi phela njengoba kuyinto eyemuli kukhulunywa emulini nxa umnumzana uNelson Chamisa engumongameli we-MDC Alliance enguye yena owathatha isikhundla sikaMorgan Tsvangirai angikholi ukuthi unina uselethuba lokuthi abe sekhuluma lokhu khathesi sokusebenza iqembu istructure yeqembu awusasi awusokuwemuli uTsvangirai wayengasi umuntu wakuTsvangirai wayesemuntu weZimbabwe MDC supporters alliance yeZimbabwe so nxa ke kule nkulumo ziyenzakala inkulumo kodwa wakathi sina meeting ezemuli kazi fa uceleni sokukhulunywa into esihambelana leqembu leMDC alliance izisiqondane lesenzakele leso
wena ngokubona kwakho ubona ungani kulobudlelwano obunjani phakathi kwemuli kaTsvangirai lo mnumzana Chamisa
yazi kuyinto esegcene sobala ukuthi kule nkulumo ezithize ezazi ziqondanele ukuthi umnumzana Nelson Chamisa wayenga thandeki emulini kwabanye abasemulini akuTsvangirai kodwa njengoba sisho futhi ukuthi umnumzana Nelson Chamisa uyale eqonde khona le esendakale lesi emelela iqembu leMDC alliance laba bathi abakhona naye ngokuthi wayelobuhle udlalana lozibanibani kumbe wayengu-Elizabeth kumbe uLokedia alokhu vele angibona ukuthi kuyanceda ngoba lesi senzakalo lesi sifanele silethe abantu ndawoyinye sibambanise abantu so asithini okathesi xa kungela budlelwana phakathi kwaChamisa la izinhlobo zakuTsvangirai makube uceleni kukhangelisiswe ukuthi idili leli liphumelele.
Lowo ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa lo Chris Gande we Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Elemelika lithi uhulumende kamongameli Emerson Mnangagwa usahamba ngonyawo lwakudala njalo ukhanya engazimiselanga ukuletha inguquko kwezombusazwe ngoba eqhubeka ngokuhlukuluza uzulu lokwephula amalungelo akhe. Untungameli Inkomo yeStudio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume emhlanganweni oqoqwe inhlanganiso yeCenter for Strategic and International Studies khonapha eWashington DC namuhla ngenjongo yokuhlaziya umumo wendlala eZimbabwe. Ekhuluma emhlanganweni lo umsekeli kaMabhalane obona ngobudlelwano bukahulumende weMelika lamazwe aseAfrika uAmbassador Matthew Harrington uthe uhulumende weZANU-PF uloke esehluleka ukuhlonipha amalungelo kaZulu njalo ehlukuluza abaphikisana laye.
The use of state sanctioned violence against civil society, journalists, opposition members, and union leaders will be familiar to longtime Zimbabwe watchers, and it has undercut claims that the country is on a new path.
Ukuhlukuluzwa kwabenhlanganiso ezizimeleyo, intathele zindaba, abenhlanganiso zezisebenzi, kanye labamabandla aphikisayo, kuveza ukuthi uhulumende weZimbabwe usahamba ngonyawo lwakudala. Kodwa siyavuma ukuthi akhona amanyathelo abukekayo asewathethe uhulumende wezenotho. Kumele ngikutsho ukuthi ukuphumelela kweZimbabwe kuzakwenzakala kuphela nxa kungaba nenguquko kwezombusazwe. Okudanisayo yokuthi asiyiboni linguquko.
The government is saying some of the right things, but it is falling short when it comes to concrete actions.
U-Ambassador Harrington wengeze wathi nxa uhulumende weZimbabwe efuna ukuletha inguquko eqotho njalo efuna ukwamukelwa izizwe zomhlaba ngezandla zombili, kumele esule imithetho encindezelayo efana lephosa kanye le-AIPA. Uhulumende uthi seqalisile ukuguqula umthetho wephosa kodwa abebandla le-MDC bathi inguquko le kayitsho lutho ngoba umthetho omutsha obunjwayo uzifananela lowakudala. Omunye obesemhlanganweni lo ngumcebisi kahulumende weZimbabwe njalo eyingcwethi kwezenotho umnumzana Ashok Chakravarti, yena okhale ngomthetho owethulelwa uhulumende weZimbabwe yiMelika oweZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act izidera esithi uphazamisa uZulu njalo uvimba intuthuko. Uthe umthetho lo wenqabela abatshali bezimali ukuze vula amabhizimusi eZimbabwe.
Now what Zidera does is it actually makes it difficult for
umthetho weZidera uvimba eZimbabwe ukuthola usizo kunhlanganiso eziphathisa amazwe omhlaba ngemali. Nxa ucabanga ukuthi umthetho lo gawula umthelela omubi kuZulu weZimbabwe, kahle ngikutshele ngokwangehlelayo mina. Ngilo mntwana ofunda khona eMelika ngike ngazama ukumthumela imali yeschool fees ezinkulungwane ezine zamadola nyakenye kodwa ngehluleka ngenxa yezijeziso.
Kodwa isiphathamandla senhlanganiso ye-US Agency for International Development i-USAID eZimbabwe umnumzana Jason Taylor ukulandule lokhu esithi okwenqabela inqubela phambili eZimbabwe yikwehluleka kukahulumende kamongameli Mnangagwa ukuguqula izenzo zakhe.
I would argue what prohibits investment in Zimbabwe is a lack of economic reform.
Okwenqabela abatshali bezimali eZimbabwe yikwehluleka kukahulumende ukwethula inguquko ezwayo kwezenotho kanye lokungahlonitshwa kwelungelo loluntu.
I think to point to sanctions is to create a straw man.
Uhulumende weMelika uthi lanxa engavumelani lohulumende weZimbabwe kundlela amele ayilandele ukuze ilizwe libuyele esimeni esihle lomnotho walo uthuthuke, uzaqhubeka ephathisa uZulu ngenhlelo zentuthuko ezijiyeneyo ezigoqela ukuncedisa abalambayo ngokudla.
NgoLwesihlanu mhla ka 3 Nkwenkwezi lusuku lokunanza ukuqhakatheka komsebenzi wokwethulwa kwezindaba emhlabeni jikelele olwe World Press Freedom Day. Ngakho ke umsakazi wakho we Studio 7 uzakwethulela indaba eziphathelane ngalolu suku. Lani balaleli bethu lilakho ukuphatheka ngokusinika imbono yenu ngokwethulwa kwezindaba ngalezi nsuku zokwethulwa kwemibiko lendaba zamanga ikakhulu enkundleni zebulenjini ezinjenge Facebook, Twitter lezinye. Thumelani imibono yenu ephathelane lokwethulwa kwezindaba zamanga emiqotho ku WhatsApp audio kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318.
Ele Zimbabwe limanyana lamanye amazwe ngolesihlanu ukunanza ilanga le World Press Freedom Day ngaphansi kwendikimba ethi Media for Democracy, Journalism and Elections in Time of Disinformation. Umkhosi omkhulu use-Addis Ababa e-Ethiopia. I-World Press Freedom Day yasungulwa ngumanyano we-UN General Assembly ngomnyaka ka-1993 kulandela isinqumo esathathwa emhlanganweni we-UNESCO. Ngesikhangele eziqhamukayo ezivela kumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Uhulumende uthi usethole umhlaba lapho azahlalisa khona kutsha abantu abahlaselwa lizulu lesikhukhula ucyclone Idai eManicaland basala bengelandawo zokuhlala. Lokhu kuvezwe ngumongameli Mnangagwa izolo iseMutare, njalo ugcizelele ukuthi uzaqala akhulume lezinduna ngalolu daba. Uthi abantu laba bazakhelwa izindlu endaweni engavamanga ukuhlaselwa izehlakalo ezinje. Umgcini sihlalo webhodi yeqembu leHighlanders uLukhu Mkandla uthi isiphathamandla saleli qembu ebese siphelelwe ngumsebenzi uNhlanhla Ngwenya uzabe elokhu esebenza ehofisini yakhe kuze kuphele umnyaka, lapho okuzathathwa khona isinqumo sokuthi icontract yakhe iyaqhubeka kumbe hayi. Uthi ibhodi ilandela umthetho ngokwenza lokhu. Sokumiswe umsebenzi okwesikhatshana umsekeli kamgcini sihlalo weqembu leBhoso uModern Ngwenya lonobhala jikelele u-Israel Moyo ngalolu daba. Lokhu kulandele umhlangano webhodi lomgcini sihlalo uKenneth Mhlophe abagcizelele ukuthi ababili laba bebengelalungelo lokungaqhatshi uDube okwesibili, kodwa bona bathi isizathu ukuthi umsebenzi owenziwa nguDube ubungabasuthisi. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo le ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Linjani basakazi bakaStudio 7? siyabonga ngohlelo oluhle lisinika lona. Thina sile nkinga lapha kwela Mandebele esigabeni seGwanda South. Silobaba ongu-MP wabhedniko Ncube. Hayi, Ncube useless man. Sile challenge yamanzi. Akulazibhorani sinatha amanzi angcolileyo. Kodwa sithi silomeli. Hayi, madoda asazi abantu bezandla ukuthi banjani. Kubuya ama-election lapha ka-2018 wabuya umsekeli kamongameli uChiwenga ekhuluma ukuthi kuzakhiwa idamu. Wabuya amaChina aza kusite akha izindlu njengoba buya le zinto zokubana bazoliqalisa lelo damu ukuthi belakhe. Kuthe khonaphana sokuseduze ukuthi kubuya ama-election basebekhona sokuthiwa hhayi liyababona nampa amaChina sebuyuzowakha idamu sizaqhathaba izakhamizi lokali khonapha. Awu, sajabula kanjani kati yeshi sibhadwa amehlo. Manje sikhuluma kanje lalawo maChina wasekho kusayithi, sehambile ngoba kula mali yaphuma kwakuyikhampeyini yokubamba abantu amehlo. Bantwana bakamthakazi, vukani 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 litshiyane lezanu p f le.
Sawubona msakazi wami omuhle. Okhulumayo unkosi yazi Nxumalo ovela le emakhaya enkayi endaweni yasemazimabili. Msakazi wami, ngiyezwa udaba luxoxwa la emsakazweni ngendaba yokuthi kufanele ukuthi amathambo abantu abafayo babulawa kugrawunde agejwe ahambe ayongcwatshwa kabusha. Lokho angiboni ukuthi kuyosiza ngoba vele lo government osiphethe akanancedo. Lokho angenayo nje embusweni ayikho into ayenza ngoba ukuyagejwa amathambo abantu ayikho into ezosiza ngoba kuvusela abantu amanxeba. Phinde uyokhala kabusha sukubona amathambo omuntu owashonayo kube bona baxolisa ngaleyo ndlela abaxolisa ngayo. Kodwa mina ngiboni noma bengaxolisa kuyefana ngoba ngeke uxolise into eyenziwa ngamabomu yahlelwayo. Uxolisa kanjani into? Kufana ukuthi ngigxobe ngabomu ngibuye ngithi sorry. Ma wena uxola uyisiphuphuku sami. So ngcono bayiyekele nje le ndaba yamathambo kungenziwa lutho, bayiyekele ngoba vele lento yinto eyangabomo. Angithi besichazele kuqala ukuthi leli gama elithi kugrawund, what is kugrawund, besichazele ukuthi yini nale ngoba shukuthi ma siyovumela ukuthi baxole besixolise siyoba yimethi yabo la basulela khona udaba. Amashona akasixolele asiyeke sinje. Angiboni ukuthi kuyosiza ngani lokho ngoba manje ngikhuluma nginja ngikho ezweni lakithi. Ngisezweni laseSouth Africa sibizwa ngamagama, sibizwa amakwerekwere ngendaba yephathi le ebusa yamosha umnotho yalibulala izwe lafanya finish. Ma uye emakhaya iy'nhliziyo zibuhlungu, abadala baphenduka sengathi mhlampe ngonyawube bazacile baphelile, akukho okudliwayo akukho lutho. Kodwa bona bakhuluphele badabuka badla imali badla amadola, iy'ngane zabo yifunda emazweni la kunomnotho khona badla yonke into. Macaphuna kusali thina sihlupheka, abantu bakithi nje bavotela mahala, ayikho into abayivotelayo. So kufana nokuthi nje asinayo uhulumeni, asinayo upresident. Ngeke ukuthi uthi usebenza kanzima uma uye ekhaya uphinde uthathelwe izinto ubabonjani ubabonjalo. So hayi, upresident asinayo thina, salahlekelwa nje unkomo. Akekho omunye umuntu ophinda alibuse leli lizwe libe right. Ngcono besinike nje indawo yethu sibuse kwamthokazi, behlale bebodwa le emagundwaneni. Ngiyabonga.
Linjani basakazi be-Studio 7. Ngenjabulo enkulu, ngiyabonga kakhulu kini ngomsebenzi elisenzela wona okusazisa ukuthi kwezinto okwenzakala ekhaya. Lapha likhuluma lo Pin Ndlovu or Pineapple Ndlovu. Ngise-Johannesburg eSoweto okwamanje sisebenza silapha. Mina bengithanda ukuphawula ngendaba le abayenzayo ukuthi bathathe amaplazi baphinde bathathele abantu abamnyama amaplazi bathi bafuna ukunikeza abelungu amaplazi abo. Laba bantu laba le nto abayenzayo kufana nokudlala ngoba okungayenza ukuthi abelungu babuye back eZimbabwe akusiyo ukuthi bebanikeze amaplazi. I-ZANU PF ayinamali yokunikeza abelungu amaplazi. Bona into abangayenza nje ikuthi bayenze umthetho usebenze elizweni. Umuntu onecala aboshwe. Then abantu bazoza, abantu ababizwa ngomlomo ukuthi wozani manje mina sengimuhle, wozani izombuka, haa. Abantu beza ngemsebenzi yakho. Hayi ukuthi manje bazothi basusa abantu beZANU PF, basusa abantu abahleli emaplazini bafuna unikeza abelungu. Ayisebenzi kanjalo. As long umthetho yabo ingamanga kakuhle noma bangabanikeza bheki abelungu ngeke babuye. Ngiyabonga.
Labo ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Sithatheleli thuba ukubonga njalo abasilandela kukhasi lethu leFacebook. Umusa Mazibuko uthi namhlanje uvuka njani sisi, siyabonga indaba elisethulela zona. Ngibukele ngeseRandberg eSouth Africa. Lo Kutsayi Samaita usinike inombolo yakhe kodwa hayi kwalamhlanje. Ungabhala umbiko wakho sizawubala emoyeni. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapholisa e-Iran asebophe abalwela ilungelo lezisebenzi abatshengisele ngokuthula esigodlweni salelo lizwe iTehran benanza International Workers Day. Inyathelo le-Iran liqinule kakhulu abalwela ilungelo loluntu emhlabeni jikelele. Ababone kusenzakala bathi kubotshwe abantu abedlula amachumi amathathu lesihlanu i-35 phandle kwephalamende e-Iran ngolwesithathu. Umabhalane omkhulu kahulumende weMelika umnumzana Mike Pompeo uthi ilizwe lakhe lizimisele ukusebenzisa ibutho lalo ukulungisa ingxabangxoza eseVenezuela, kodwa ugcizelele ukuthi eleMelika lifuna ukubona kuqhutshelwana umbuso ngokuthula. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Angikholwa, alikafiki kulelo, angikholwa. Amuhoza sibili kuzaba wesi kuya kwesikhamba.
Yabo ke hayi, isikhambele phambili ke leyo nkulumo kwezivela eMelika omunye okhankasela usekelo kubandla lakhe lama-Democrats ukuthi ancintise kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo waka-2020 ngusodolobho we-Indiana umnumzana Pete Buttigieg oyisitabane. Umnumzana Buttigieg oleminyaka engamachumi amathathu lesikhombisa i-37 ngabufihli ubutabane bakhe njalo uchadile lomunye oyisilisa. Umnumzana Joe Biden wayengumsekeli kamongameli Barack Obama kanye loSenator Bernie Sanders yibo abakhokhelayo kulomncintiswano ngokulandelana kwabo. Ozanqoba kukhetho lama-primaries ama-Democrats uzancintisana lomongameli Donald Trump odinga ukuqedisa isigaba sesibili sombuso wakhe i-second term. Ezinye inhlelo zikamnumzana Buttigieg zibalisa ukubhidliza uhlelo lo-Electoral College ukulondoloza ezemvelo kanye lokuthi abantu abayizitabane bengabandlululwa. Ukuhlandla lethu lesithathu esilethulela lona khonapha emsakazweni weStudio 7 namhla sihlaziya lolu daba sile ngcwethi ecobongula izombusazwe umnumzana Duma Phimema, yena esiqale ngokumbuza ukuthi kambe elemelika lingemukela na umongameli oyisitabane.
Angikholwa, alikafiki kulelo, angikholwa. Amuhoza sibili kuzaba wesi kuya kwesikhathi. Kangela njalo ukubana ama-Democrats yiwo anganamukela abantu laba abeminjalo. Kodwa ngasesiya ku-general election, kula bantu laba abathi ama-evangelicals, ama-church laba, yiwo abangani bazamdonsela phansi kakhulu. Njalo sakwazi, too early njalo, ngeke uzakwanisa ukutshintsha izinto bamthakazela, asazi njalo.
Singathi balutshwana yini kumbe baningi abemukela laba bantu, njalo yibaphi ngoba nxa useZimbabwe yabusizwa kuthiwa hayi amazwe abantu abamhlophe abalandaba lakho lokho.
Nxa kulo mthetho othi wona ngabamukele ngisho kakhulu bayamukelwa. Njengabantu abantu laba njengaleli eAmerika balamandla, balemali yokukhuluma, bakhankase becomplaina nxa kule nto abazibonayo nxa bebanjelwa. So kukabili kwezinye indawo into eAmerika i-divided njalo ngama-states, Amama states they are more liberal. I am Gela. Singasi Western side, what California the Konangan. Damgelokshe, Kotung Abya Mama states lang and are more conservative, more Republican. Abamgela kulu gagushe. Go when I win Mayama business. Now my figure of no charters as you say this I wanna Mayama story news. Now my fungu chart of any cake in Lily I want to be same sex marriage.
Labo ke abanye abamemukelayo njalo lasekukhulumile so far singathi kukhona yini okunye angakulethela abantu okutsha.
Umuntu ongalo sesemutsha, I think he was 37, very young. Ule thuba lokubana excite abantu abancane young people ingakhuluka into zibamba impilo yabo. I think ingaba lithuba lokuphumelela kuma-primary ema-democrats. I think lapho angancedisa khona because oBiden, oSanders, bonke oWarren labana abantu sebekhulile kodwa lo sesemncane kakhulu ule thuba lokubana engatshintsha izinto abamthakazelile abe nguye njalo onqobayo kuma-primaries ama-democrats.
Lo ngumnumzana Dumaphimema, ingcwethi ecubungula izombusazwe eyisizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, sixoxela eseDallas, eTexas. Kwezomculo namhla sikambalo likhwa okancube osanda ukuthatha indondo kumnama 2019 Awards. Ungumhlabeleli njalo uyimbongi, uthi uthando lwami.
Dear darling, Tandwasami, my sweetheart, my honey, uisika popo, uisika mla mayezi, my chocolate, my tambole nkuku, uismomondia, unusomo ya wami, au standwa, tata utandolo wami.
Tata utandolo wami, tata utandolo
Sami, Aum Tunzi Wami, Wazan Tomendala, is Nigelenga Pelela, Ulitembalam, Tanduangia Wesaba, Yesaba Utandulako, Ungipendulenga Bangotanayo, Yenayo Rako Tando Daddy, Gilalanga Lele, Gipendu Gazapendua, Ipumbula Wena Sandwa, Obako Utebu Mendalo, Ukuba Tekako, Ngenza in Kota Kote Imlomo, Winganya Zentizuayami, Tata Utandulami Stan.
Umculo ke kalikhwa okancube siyakhumbula ukuthi kuye wathatha ke imendulo kumanama 2019 Awards ene uyimbongi njalo ngumhlabeleli ubesithi thatha uthando lwami. Singalugqibi uhlelo lwethu kwesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ukuloku futhelana phakathi kwebandla le-MDC lemuli yomoya umnumzana Morgan Tsvangirai. Kulandela eyokuthi abantu bengagqoki impahla ezilempawu zebandla nxa besiya emkhosini wokumkhumbula. Kambe njalo elemelika lithi uhulumende kamongameli Emerson Mnangagwa usahamba ngonyawo lwakudala njalo ukhanya ingazimiselanga ukuletha inguquko. ayike selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.